Sithole ukuthi ngisukela mhlaka 15 December kuze kube mhlaka 26 December. Kufe abantu abangu-19, kulimale abantu abangu-333, njalo amasindiso athelileyo yi-1285. Singananzela ngo-2021 sibe le-1326 ama-road accidents, abantu abafileyo 72, abalimeleyo 337. Izimoto eziningi ezenze ama-accidents ezibhekene ama-family cards, zemoli kumbe ama-credit cards. And sibone ukuthi abatshayela abaningi nxa beyitshayela laphana bayehamba ngesenza ngokunethisa i-encroaching onto the lane of oncoming traffic. Abanye bayabehamba bezama ku-overtake lapho kungafenalanga khona, njalo bangenza njalo sesiba lama-accident. Abantu bayafa, abantu bayalimala. Sicela kakhulu abatshayeli ukuthi bayenze lokwane esithi ngesikhiwa i-self introspection, ukuthi nxa behamba emgqaqweni akumelanga abantu bayenze santando, akumelanga abantu bayenze lokwane ukuthi thina over excitement. I-holiday lokho isiya phambili ide kube mhlaka 1 January. So sicela kakhulu abatshayeli ukuthi kumele bazitshayele ngonanzelelo njalo bazinde impilo emgqaqweni.
Kuyini lina elikwenzayo njengamapholisa ukuncedisa abantu ukubana batshayele okule ngqondo emgwaqweni?
Sinama-campaigns esilawo, sisebenza la Transport Council, the Ministry of Transport and Infrastructure Development, labo abanikazi bamabhasi sisebenza lawo futhi ukuthi umuntu wonke kumele akhulume lezwi one, umuntu wonke kumele abambane sivinde ama-accident emgqaqweni.
Ama-breathalyzers la elilawo kuleli khefu ayasebenza yini, njalo kulabatshayele selibabambile betshayela benathile utshwala?
Kathesi singakhangela abantu esibathelileyo behamba bedakiwe balutshwane. Njengoba i-holiday isiya phambili, sizabona after mhlaka 1 January 2023 ukuthi kuyabe kuninjani. But kathesi abantu esibabophayo, izimoto ezitholayo kukhanya nabantu labanesithina abahamba bezimoto ezemuli ama-private cars yibo ababulale abantu abaningi.
Kulo dlame njalo ezindlini abantu benganatha okudakayo kumbe basebenzisa izidakamizwa ngesikhathi sekhefu balimazane, lonyaka kumi njani khonokho?
Njengoba ikhefu lisiya phambili, njengokutsho kwami, sizalinikeza imiko eminingi after mhlaka 1 January 2023. Lapho siyabe sikhangela ukuthi ama-domestic violence cases esiwathelileyo ngesikhathi sekhefu yami njani, njalo lama-accident. Lamanye amacala ahlanganisela imeda, i-robbery lokunye, siyabe sikhangela ukuthi kuhambe njani, ababophiweyo, abafileyo, abalimeleyo. So sicela ukuthi umuntu ongami kuze kube mhlaka 1 January 2023.
Ukhona yini umbiko ongawupha abantu abalaleleyo kathesi ukubana benze njani, ikakhulu nxa besemgqaqweni?
I-problem esilayo nxa abantu behamba bezimoto emgqaqweni, abantu baphonga ukuthatha izinto besenze lokhana esithi taking things for granted. Abanye bayabetshayela ngendlela yenesithina reckless driving. So sicela kakhulu ukuthi abatshayeli banama-license. Umuntu ole-license kumele atshayele ngendlela ephezulu, ngendlela eyenza ukuthi kube le-road safety. Hatshi ukuthi umuntu uyatshayela etshayela laphana uyalimaza abantu, uyabulala abantu. Uyabona imoto ehamba njengaloko esikutholileyo one, okuthiwali ukuthi uyabe etshayela imoto yakhe esephuma emgqaqweni uyatshaya abantu abahamba ngenyawo. Lo utshaya abantu abangu-7, kwase kwafaka abantu abangu-2, watshaya jalinye imoto wafa umuntu oyi-1. So uyabona ukuthi abatshayeli kumele batshintshe indlela abatshayela ngayo emgqaqweni.